Izibonelo zalokhu yindlela uhulumende lozulu elizweni amukela ngayo imibiko yamavidiyo ebithunyelwa ngumfundisi Ivan Mawarire womkhankaso we#thisflag lapho abekhalaza ngesimo sezomnotho. Uhulumende akazange akujabulele lokho, kwamenza waqalisa ukukhuluma ngezokwethula imithetho elukhuni ebalisa osalolongwa okwamanje owe-Computer Crime and Cyber Bill ojonge ukubeka imigoqo kwezokusetshenziswa kwalezi ndlela. Umnumzana uStalos Gift Siziba ngosakhulayo okhankasela amalungelo oluntu kanye lezokutholiswa amathuba okutsho imibono yakhe uZulu.
Uhulumende uyatshengisela ukuthi okokuqala abavumi into leyo asithi thina innovation. Njalo lokhu kuyimbangela why silokhu siyilapha asonto entsha ngenxa yokuthi bakuyenze ku-economy, bakuyenza ke ekubuseni, sebekwenza njalo namuhla ke engathi mina kusendaweni ye-social media ukuthi bafuna ukuhlala ke ku-stone age, bafuna ukuhlala bentweni zakudala ukuthi thina siyakwazi ukuthi umhla wonke jikelele uthi awusafuni maphepha lawa adojwayo abithi traditional media. Ukuhambelana lento zona ezike eze-green revolution nokho okokuqala.
Usizibe uthi kumele ngabe uhulumende uyamukela ngezandla zombili lezi ndlela zokwethula imbono alungisise amaphutha akhe ngokuphathelane lobudlelwano bakhe loZulu ngoba kuyisibonelo sokuthuthuka kwesizwe.
Kimi okungenza ukuthi ngibe nxa ngilala ngizizwe ukuthi ngisuthiseke ukuthi ngumuntu yikuba le kwazi ukuthi ngiyakwanisa ukukhuluma omunye umuntu engizwe emphendulo. Inyamazana siyithi inyamazana ngoba ayikwanisi ukuba njengathi ukukhuluma. Okunye konke lakho ibiology yayo ile sisu iyayentshisa yenza konke kodwa ayikwanisi ukukhuluma. So sebefuna thina sibe inyamazana ngoba basafuna ukuthi sikwazi ukukhulumisana. Okuyikho kuyenza ukuthi sibe ngabantu and mina kimi singakakhulumi ngamanye amalungelo. Ngitshona ngisitsho endaweni ezihamba kizo ukuthi okuyenza ukuthi ngithande mina ukuhlala njalo lokulwela amalungelo abantu-ke abasebenza-ke kumaphephandaba yikuthi basiyenza sibe ngabantu. Nxa usithathela lokhu usithathela into enkulu edlula uzibuso ka-1980 edlula ukudla edlula konke esikuthola ngoba ukuze nithole ukudla fanele ngikhulume lomunye umuntu.
Unkosikazi Kholiwe Majama ngobona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni yeMisa Zimbabwe kuhlangothi lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku kanye lezokusakaza AICT and broadcasting ngomunye wabasanda kungena umhlangano weForum on Internet Freedom in Africa obizwe ngabe Collaboration for Internet Policy in the East and Southern Africa SIPESA kwele South Africa. Injongo yalo mhlangano owabizelwa ngabenhlanganiso yeSIPESA kuyikukhankasela ukuba khona kwemithetho evumela ukusetshenziswa kwendlela zokukhulumisana zakulezi nsuku.
Uhulumende nxa ecitsha i-intanethi njengesikubonayo eCameroon okwenzakalayo kathesi yikuthi kuba lama-losses amaningi kakhulu khangelele ukuhamba kwezimali njalo lokuhanjiswa kwamazwe ngabantu abahlala ezweni. Into eqakathekileyo yikuthi sinanzelele njalo ukuthi lapha nxa sise-Africa ungakhangela ama-governments amaningi avele ancindezela ukuhanjiswa kwemilayo kumbe sithi i-media. So akusimangalisi kangako ukuthi sibone sebecitsha i-internet besenza ama-threats wokuthi abantu akumelanga bekhulume abakufunayo ikakhulu bekhangelele ukuthi yona vele i-government ezweni labo ibabusa kanjani.
Ukhuthaza uZulu ukuba awazi amalungelo akhe sikhathi sonke okuzivikela nxa ethe ephulwa.
Into eqakathekileyo esayiqonqoselayo njalo ngeyokuthi thina njengabantu abahlala eZimbabwe kumbe izakhamizi whether siku-community kumbe sihlangane ku-WhatsApp group kuqakathekile ukuthi thina lathi sinanzelele ukuthi wonke umuntu ule mvumo ngendlela ahambe wayecasta ivoti yakhe esiyakhetha umuntu ombusayo ukuthi emkhangele ebone ukuthi indlela le abusa ngayo yiyo indlela efaneleyo yini.
Omunye wabasebenzelana laba amakampani yemitshina le eye-information technology umnumzana Philani Majama utshengisa ukukhathazeka ngaleli nyathelo uhulumende asefuna ukulithatha.
Abantu nje especially uhulumende bethu sebebadala behlezi endabeni zokubusa abazwisisi ukuthi i-social media le isebenza njani. I-social media nxa singakuqamula nje ngamabala awo awesilungu, i-social ngumphakathi abantu, i-media ikuthwalisa nje okwembiko. Ngingakhala kwezemfundo, abantwana besikolo, ama-homework landani, imbiko leyo ithwala ku-social media. Akusafanani lakudala ukuthi abantu bayefuze bemelele maybe eminye imisakazo ukuthi bezwe lokho esingakuthi i-information. I-problem ukuthi nxa bengavala kulama important messages esingakutsho njalo athwalwa ku social media, whether ngokwezibhedlela, ngokwezikolo, nxa sebekhuluma ngama first relief, maybe nxa lapho ukutsha khona landani, imibiko yonke leyo isithwalwa yi social media. Ayisafanani nakudala ukuthi abantu babehamba bememezela.
Uxwayisa uZulu Majama ukuba alimuke ekusebenziseni lezi ndlela zokukhulumisana zakulezi nsuku lapho ethumela imibiko yakhe.
Okusikhathazayo njengathi SWIT yikuthi abantu abakwazi ukuthi yonke le imbiko e-social media ithwalwa zintambo zikahulumeni esingakuthi ngama information channels angkhona alapho okubanjwe yihulumeni. So abantu labo beqaphele nxa bethumela imbiko yabo. Okunye nje ukuthi asixwayisane nje njengezizalwane zelizwe ukuthi ma ungaposta something ku-social media, ungathumela something whether i-message landani, kukhona abalakho ku-access to information and private protection act ukuthi bakwazi ukuyithola leyo mbiko. Abanye bengathi snooping, abanye bengathi kuyini. So thina njengalabo abasebenza ku-IT siyakwazi konke lokho, nje sifuna ukuxwayisa abantu. Hlakaniphe nxa uthumeza imilayezo ungakhulumi okunye ungafisanga ukukhuluma ngoba bakhona abalayo i-means zokuthi bebone lokho ku-poster.
Uthi ulethemba lokuba akuyikufana lalokho okwenzakala kwamanye amazwe afana lele China lapho uZulu anganelisi ukusebenzisa ezinye zalezi ndlela zokukhulumisana ngoba uhulumende wakhona esesaba ukuvukelwa ngabantu bakhe. Kunje uhulumende ephakathi kokudinga indlela zokubekela abantu imigoqo lapho besebenzisa lezi ndlela zakulezi nsuku, uZulu asezisebenzisa ukuveza imbono yakhe kokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.